masingawudlale le iqembu elimela ilizwe lemaithiwori azo kweminyaka edlula elishumi njalo beyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-olympics eqhutshelwe kwele-brazil ngo-2016 wengele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embala eqale ukuqeqetsha kodwa uthi kayekelanga ukudlala
ngoba kumnandi ukubafundisa lawo phakathi egrawundi and bebona ukuthi umuntu lolaye in terms of coaching, ngithekanjani abangabafazi asukumeleni phezulu ngoba kwakathesi akhotha abangabafazi balifani so asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma-coaches asambe sefunda kuma-coaches sitholeni ivini amahlabhe nala amancane yikho esuka khona sifunda khona
umajika uqeqeshe iqembu lempopho ma-sports academy elamankazana elidlala kwisigaba se-southern region division 1 women soccer league
2021 yikho esikhathi sekhona ukuthi sibe serious ne-team sesibona sivele ku-flower chief sabuya ngapha i-flower chief siswele isponsa sokuthi sponsa amankazana sakwanisa ukuthi sibuye ngapha sinike sithume abantu abangamankazana besihamba nje ngesiganga kubekhona abantu abangakhona ukuba and then yekho because ukuthi lo muntu engisebenzisana nawo uJames Rugwebero ngimthatha njengoba bami ngiyozifika emgwaqweni ngaphenduka kusipoti ngoba ngingasekho entweni zebhora
umajika ngudade wabo wabadlali abadlali kwisigaba se-Premier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayele kuqwelathon i-Triple B ibulawa yechiefs kanye nebantu rovers kanye logeorge majika wadlalela iqembu le-chicken inn ukuqale ukudlala ibhola edlala elabafo wabo nabangane babo
yami sengiqala kwebhola ngiqale ngisasemncane but that time bengingekho serious nento in terms of i-sport and ma use-primary vele yinothi abantwana abangamankazana bebengakhanyelanga kakhulu mina ibhola ukuze ngiqala ukuthi ngidlala serious ukuthi sengisebholeni I think 2002 ngiyangiyothi player lapho ngahamba khona ngisiya eScotland ngatholakala njalo emgwaqweni ngithe ngitholakala njalo emgwaqweni then kwaba nomunye umuntu naye wathabadi wambona njalo ngayo ngabafana abesephonga ukuthi kimi afuna ukudlala ibhora eseliyeyo wabe sithi kule team okumele ukuzeyidlalela isentumbane
ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe umajika udlalele amaqembu abalisayele inline academy kanye lele Midland State University usele minyaka engamashumi amathathu lantathu yokuzalwa uyimele isitudio 7 ngobulawayo imutsho zesinjanjini.